Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ijona njani mthwakazi omuhle, siyalambulela umsakazi weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhlaka 19 kwenkwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwethula usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kukankwenkwezi.
Sizalwethulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Singakwenza lokhu sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo.
Icele le-MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lehluleka ukwenza umhlangano walo eHarare.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana i-vanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituents, ema-district ngamawadi. So abantu bona labo ngiwo abamise ukuthi abantu beze be.
Kulokuxokozela okumangalisayo lapho abantu abathola khona amagama abo kugwalo lokuvota ole voters roll. UPrince Harry weLebhilitani utshata loMeghan Markle wakwele Melika.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, kholisile sebulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwethulelwa usuku lokuvota ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla eMtare emhlanganweni yobandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho. Umongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Kwakuphela komwezi unoyi.
Sizalwethulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Singakwenza lokhu sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi size khuluma lani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe funa ukubulala kodwa okwalamuhla ngikuhulumende lapho esebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokututukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenzela ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamashumi amabili singatholi uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe ezifika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sekule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi nanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kweZimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjengeGeneral Electric yeMelika afuna usincedisa kwezomlilo kagesi. Abanye nabangani bethu abeChina esanda ukulobelana nabo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe lempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
Umnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okwehlukene lobe kusenziwa ngabanye. mina ngumuntu olalelayo ngiyisithunywa senu.
All my colleagues must do the same. They must listen to the people.
Bonke engisebenza labo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenze labantu. Konke sikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube ngolukhululekileyo. Ngasifuna ukulwisana labantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambaniswe ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo kwenzelwe eSakuva Stadium eMtare. Ibandla leMDC elikhokelwa uNkosazana Thokozani Khuphe lithi lehlulekile ukwenza umhlangano walo lamhla wokwethula ugwalo lwemanifesto kuZulu ngenxa yokuthi bethuselwe ngalabo abacelele MDCT ekhokelwa uMnumzana Nelson Jamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcekeni eHarare Showgrounds. UMnumzana Nixon Nyikadzino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguJamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikadzino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Jamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze bengafiki la ukuthi uye emhlanganweni wethu.
UNyikadzino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele lamapholisa ngokubehleleyo.
Sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe and even laye uNelson Jamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza owethumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abibandla leMDCT elikhokhelwa nguJamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu abakucelele MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala ohlangothi lwabasakhulayo eHarare kucelele MDCT ekhokhelwa nguJamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hathi ukugijimisana labantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zotala uMakhuphe netimu yawo
kose kukhulunywa nguNkosazana Khuphe labanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswele. Abantu kabalandeli muntu kungikho angabasiza ngakho.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Khuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa. Ngimeme iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo ukusikhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOAWL.
Kube lokuxoxela okukhulu lamhlanje eHarare ngesikhathi abantu behlola amagama abo kugwala lokuvota ole voters roll. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuxoxela lokhu kwenze ukuthi abantu abaningi kade bengakwazi ukuthi baye ngapi ukuyahlola amagama abo kugwala lwe provisional voters roll. Omunye walabo abalokho bengakwazi abakwenzayo ngumnumzana Bheki Nkosi Sibanda.
Ngokwani lokhu mina vele since ngaregister vele angikwazi lutho angase ngikubone mina. So ngaregister vele angase ngikubone mina mina lokuvota ukuthi idate ibuye ngivote kuphela. So ukukhuluma ngakho lokuvela ngikwazi mina ngikuyingkhona lokhu. Bakufake ngaba tshela ba angikwazi mina.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Sindiso Nyati abathi kawatholanga amagama abo kugwalo lokuvota.
Mina kathesi njengoba sikhuluma so ngihlala esitungwitsa so ngihambe nga inspector Embare so uyabona Embare bathe ngibuyele esitungwitsa but mina ngiyasebenza so ngivuka ekuseni ngiphenduke soku late endlini kakhulu baba sebevalele lapho ke inspector khona but yeah well akunanto engayenza ngizabona iplan.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mkhatini Ndlovu ohlala elokishini leBuliriri ubengakwazi ukuthi amavizo aseqalile ukuhlolisiswa njalo sowatshintshwa indawo ahlala kiyo.
Okungenze ngangahambi ukuyakhangela ukuthi ibizo lami likhona eluhlwini lwamavizo abantu abavotayo yikuthi konkona kade engakwazi vele ukuthi konkona kuyahamba kuyekhangelwa amavizo. Then okunye ukuthi konkona se sengitshintshile indawo lapho kade ngihlala khona so sokukhathana ukuthi ngiphinde mbelokhu ngisiya ngale ngangihlala khona hhayi ngibonani kuyangibambelela so ngeke ngikhona hhayi kuzazenza.
Ngasenizisanga ukuxoga neziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission eziqhuba uhlelo lolu. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lolu olutalise namhlanje luzagqitshwa mhlaka 29 ngoNkwenkwezi. Abangabhaliswanga kulolu gwalo balakho ukubhalisa ukuvota kuze kuye kuphela inyanga. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Le isitudio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siya sizwe okwamanje esibhadalwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu yena ehlala khonapha eMelika eNew York kodwa sixoxa laye eseDallas eTexas. Sicubungula udaba lwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazana ukuthi ngambe engamisana nala lawo akhokhelwa ngabesilisa.
Ikhangela nje iAfrica jikelele abantu besifazana bengabantu abancindezelwayo abantu abangakhangeleli phezulu ngaso sokufika endabeni zokubunjilizwe abantu besifazana bebengiyela yokugijimela phambili maso kwenza indaba yokhokhelelizwe kodwa ke iqinisweni bebezama ilizwe leZimbabwe libeliyilizwe emazweni amaningi nje jikelele aseAfrica elizamayo ukungenisa abantu besifazana kungayisikho ukuthi babafakela phambili bebafucela phambili kodwa bebayamukela nje bebangenisa ezikhundleni ezijikine kungakhangela Oprah Mtshunguri kukhangela uMujuru bengu-vice president ikhangele nje even uKhuphi obengu-vice president we-MDC siyakhangela ukuthi kuyathakazeleka sibe ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ye bebenga zifakwa phambili kodwa ke bebe yamukelwa nje bengenisa kulezo zikhundlu eziqhakathekileyo. Kodwa ke eqinisweni ikuba kunzima kakhulu ukuba abafazi beyamukelwe ngilizwe jikelele njalo labantu nje abasezikhundleni ukuthi bevume ukuba bona bakhokhele ngabafazi. Bona abantu besifazana njengokwabo labo abakholwa ukuba omunye umuntu wesifazana engangena esikhundleni esinjengesokukhokhela ilizwe ebekwazi ukukhokhela ilizwe ngoba ingqondo zethu nje singabantu beZimbabwe sikhule sibona abantu bakhokhela ilizwe bengamadoda. Siyabona iZambia, siyabona amanye amazwe sibili ukuthi bekulomuntu ongumfazi okhokhela ilizwe kodwa eZimbabwe nje kunzimanyana ukuthi abantu beyamukele abafazi bebe yibo abakhokhela ilizwe. So kunzima ukuthi sithi ama-political parties la aqaliswe ngabafazi nama-political parties azaphumelela. Kuphe uthe esuka ku-MDC usuke nje labantu abathe abayingxenye nje abakhanyayo ukuthi bamthakazelela. Kodwa ke ingqondo zabantu baseZimbabwe babona umuntu okhokhelayo oyindoda enguye okumele abanguye akhokhela ilizwe.
Kodwa sesikhangela yona indlela uNkosazana Khuphi aphuma ngayo kubandla le-MDCT. Ungathi kulokwenza lokuba ngowesifazana kumbe abantu bakhangela ukuthi olosekelo oluningi mbani?
Nanso ngikhulume ngendaba yokuthi ungumfazi ngingaze ngimkhangele njengomuntu oyindoda akhuphiwe bengelawo ama-qualities okuba yena ebe yinguye intshantshu umuntu ozakhokhela ilizwe. Angeke ngithi angabe ngumuntu oyindoda lamhlanje ubezathola amavoti amaningi. Hhayi, singafaki okwabafazi phambili, singafaki okwesilisa, simkhangele nje engumuntu ubelawo yini amandla okukhokhela. Angeke ngize ngithi ubelawo amandla okukhokhela. Ama-leadership qualities ubengelawo nje athi yileyo ukuba abantu bebe nguye abamvotela. So indaba yobufazi leye abantu bengayigijimelela beyifake phambili kodwa hhayi.
Siyabona njalo kulamanye amabandla akhokhela ngowesifazane elikhokhelwa nguLucia Mativenga ele-PDP, lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru nabanye nje abaningi, lawo akhanya awaqhubekeli kuhle phambili.
Umjuru bengumuntu olawo ama-leadership qualities, njalo ngumuntu okhulele ku-government, okhulele ekwazi ukuthi ilizwe libunjwa kanjani. Kodwa ke icala lakhe ngelokuba yena wayevele ephakathi kwezanu-PF, ephakathi kwebandleni ekhangele izinto zonke ziwonakala. Lamhlanje mayeguquka esithi hayi sefuna ukwenza okwakhe, sefuna ukuqondisa izinto, abantu abangeke, so kule trust issue khonapha, abantu abangeke beze bemthembe ukuba nguye ozabahambela phambili. I mean ulamacala akhe ulento zakhe eziningi azenzayo. So okunye asikhangelele ukuthi abantu laba ngabafazi, sikhangele ukuthi kuyini akuphethe, kuyini akukhulumayo, kulabantu abangamthemba na. Kunzima ukuthi abantu bephoke ukuvuka bethi sebezavotela i-PDP ngenxa yosokulomfazi othi hayi. Kumele ngabe bakwenza lokhu kudala, beyakha kudala njengabantu abe-MDC ukuba i-political party mayivele isivele isivunjiwe abantu bengenza njani, bengalandela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Tsitsi Chiritsere olwela amalungelo oluntu. Sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje ke uNtukameli Ngoma ngoyophethe uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo umnumzana Samuel Marandure. Ngiyakwamukela kuhlelo Marandure.
Yabona.
Kuyini kahle kahle okhuluma ngakho kumkhankaso wakho lapha nxa ukhuluma ngokulondolozwa kwempila kahle yomuntu ngokudla kwemvelo?
Abantu uzobe kukhuluma esithi bona siyafikwa sibili, kodwa bengazi ukuthi uhlupho lungaphi. Izolo endulo okhulu labo khokho bethu babekula baze bakhokhowe, kodwa namhlanje abantwana bangena 20 years, 30 years, 40 years ebetshona phansi kulento esithile ezimbangela kodwa inkalakatha yangkhona yikudla ukudla sokuqede abantu emakitchen abo kuna besithi bayakholisa nxa namhlanje ukukhangela okuzofane ukuhle ufane utsho ukudla lokhu ikudlayo kungangiphilisa na okuyangibulala ababuzwa begome namhlanje behlupheka besiba lobuhlungu iproblem kukhona badla ukudla ongayisikho
kahle kahle ukudla othi kubulala abantu yikuphi ikudla okunjani
sengibalisa one inyama imihlobo yonke yenyama number two i-dairy products cheese ice cream chocolate anything iye to do nge-dairy iyabulala number three ichukela isiqede abantu finish ya encangisi ichukela iyabuya in many different ways enye i-direct ungayifaka phakathi yeporidge yakho nomphakathi kwetiye yakho kodwa enye ibuya phakathi kwamakeke ama-biscuits i-sweets abantu sebebhelele ichukela because chukela causes a lot of acid in the human body abantu bayadla ichukela bathi imnandi manje nxa singasadla ichukela engingasanathi amahewu nxa uhlanga lo mngane mngane wakho umdingela ikhokho khonapho uyazidingela ukufa number four these cooking oils ezikhona namhlanje zonezi nansi into ezibulalayo kanti pho abantu badalwa ukubana baphile ngento ezimilayo emhlabathini
yiziphi izinto lezo okhuluma ngazo othi wena yizo kumele zidliwe ngabantu
lapha ngikhuluma nxa umuntu edinga ama-carbohydrates anike i-energy kufanele udle ama-small grains nxa ngikhuluma lama-small grains lapha ngikhuluma labonyawuthi amabele oborathoko abongoloyi abobhali yizona into ofane uzidle for energy sithi lapha isethi umzimba na uyayifuna isethi kodwa nxa evela kubo majalina ayisekho rakiyana iyabulala isethi yakufumasi come out of nuts nxa sikhuma ngabo nuts lapha nokama kulabo cashew nuts kulabonkelo into ezinenezio those natural nuts gives you the fat required by your body abantu abanengiselekshone phakathi ngenxa yecancer i-cancer will not warn you ukuthi hhayi uyabona khathesi mina sensemzimbeni wakusengikhula khonapha hhayi iyabe ikhula kuphela wena uyifida zona zena into kade ngizivalisa abonyama abochukela abomafutha abocago those are the major feeding foods for the cancer problem
uchilo ukubana inyama yonke kayiwulungelanga umzimba kepha abezempila kahle labo dokotela bathi inyama yenkukhu ilungile ungayidla iloba nini kanti enkomo layo yebo ungayidla lapha lalapha
abantu dokotela abaphuma kuleyo line who are following the natural remedies now bayakwazi ukuthi hayi ngale it's business I'll give you an example ukuthi kona ubone ukuthi kona wena njengelizwe lakithi lezimbabwe wenze alos ukuthi kona nxa uphakisha igwayi uhlubhala ukuthi harmful kodwa still the government iyabe isupporta tobacco farming why because it's a cash cow so akwethusi ukuthi leyo dokotela bathi kufanele bakhulume njalo ngoba the pharmaceutical business is a big business
hayi siyabonga baba uMarandure ngokuba lawe kuhlelo bekukuhle kakhulu
nami ngiyabonga
lo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Samuel Marandure ingcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
yabo akukhuluke ntukameli Nkomo ubele mpela viki enhle mfowethu unkosana Harry wakwele Bhilithani lamhla ujade lomlingisi uMeghan Markle wakwele Melika esigodlweni sendlovukazi yaseBhilithani eWindsor Castle Where's the Jesus Panda? Usethulela lolu daba.
uPrince Charles nguye ophelekezele umalukazana wakhe uMeghan esiyamnikeza umntanakhe uNkosana Harry eSt George's Chapel ngemva kokwehluleka ukubuya kukayise kaMeghan umnumzana Thomas Markle kulandela ukugula kwakhe ngesifo senhliziyo okumenze walaliswa esibhedlela. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabonakude kukanti inkulungwane lenkulungwane behlele kudolobha elincane leWindsor lapho bame emgwaqweni befuna ukuthi chazi labo abachadayo. Ababili laba bahlanganiswe phambi kwabantu abangamakhulu ayisithupha okuhlanganisela indlovukazi uQueen Elizabeth waseBrithani ongugogo kaHarry, abadumileyo emhlabeni, abangane babo kunye nabaningi abasebenzela ukuthuthukisa lokusiza uZulu weNgilandi. Ngemva kokuhlanganiswa kwabo, uNkosana Harry loMeghan asebebizwa ngokuthi nguDuke noDuchess of Sussex bagade inqola edoswa ngamahatshi bebhoda emgwaqweni yedolobho leWindsor bebonisa uZulu ngokuthokoza kwabo ngelanga labo elikhulu. Sihlangane lomnumzana Sibusiso Ncube oyisizana naseZimbabwe kulo mcimbi.
Bekumnandi and umakoti begqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, hayi. Kholisile sibili, kholisile, 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 I don't know how many ukuthi kuzaba le sikhathi esingakanani ukuthi sithenduke futhi sizokholisa kanje. Bafisele inhlanga.
Omunye ebesemcimbini lo isizana nise-South Africa, uBuhle Chabalala.
Sanibonani, silana emshadweni waka Prince Harry and Meghan McCain. Lana eWindsor, UK, England, sithi unkosi ababusise emshadweni wabo.
Bebaningi abantu abamnyama abaze ngobuningi babo kulomthado ukuzosekela uMeghan nangomunye njalo odabuka kweZimbabwe.
Imi uManyathi ngilapha emthadweni wesikhosini, siyajabula ukubona umuntu wesintwini echada esikhosini. Sijabulile kakhulu njengoba libona lisizwa abantu bekhuluma sibaningi. Siyamfisela inhlanhla.
Namuhla ntambama kulomcimbi omkhulu lapho abangane babo kunye labadumileyo kwezomculo kwezemidlalo abalingisi ogoqela unkosazana Oprah Winfrey, umnumzana George Clooney, uSerena Williams, Elton John labanye abaningi bokuzithokozisa bazijabulisa-ke namhlanje. Abulalwa ziyawa eWindsor Castle. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Siyambonga kakhulu-ke u-Ezra Jesus Band lokhona ngale-ke kweleBrithani ubelokhu-ke esithumezela okuningi lapha-ke kuFacebook laku-social media endaweni ezitshiyeneyo. Siyabona kisibili usithumezela impikitsha emihle kakhulu. Nxa lifuna ukuthi liyibone limpikitsha, hambanini-ke imfanekiso yangkhona iku-VOA Studio 7 lako-VOA Ndebele. So-ke nxa ufuna ukuthi ukhangkhangele ubone ukuthi bebegqokeni njalo sobesenqoleni lanazane lugebhezi, uzazibonela la ukuthi kunjani. Kulabantu-ke abasithumezele umlayezelo ababili abathathu, omunye wangkhona uMavis Sande othi ya nayabona sibili ukuthi okwenzakale khonapho khonokho kuyabukeka kakhulu, njalo sibafisela inhlanhla ababili laba asebethe bajada. Sinethemba lokuthi-ke umlimu kuzababona phambili. Kuzobeka uPinky Spanda uthi hallo izihlobo zami linjani, lilawe siyakubingelela khona ngapho-ke Pinky Spanda. Kuzobuya njalo-ke loLina Kitso uthi ye ngiyalibona lami izihlobo zami. Sesilo baba-ke u-Apostle Midian Dube, umfundisi omkhulu khonapha-ke ecingweni. Baba mfundisi, kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Hayi ngiyaphila sibili, sile 1 minute sibili. Akutsho ukuthi ubone njani umtshado wababili labo uPrince Harry lo Meghan Markle?
Mina ngibone angani kube yisibonelo sokuthi abantu ababili mabethandene ngeqiniso bayanelisa ukuphetshisa amabhubho abo. Kimi ngathi kube yisibonelo, kube yi-inspiration ebantwini abatsha, le bantwini abasemtshadweni mhlawumbe abahleliyo emtshadweni, ukuthi as long as lifuna ukuqhubekisela phambili uthandano lwenu, konke kuyenzeka, konke kusemandleni, konke liyakwanelisa aluba likuplana likufisa lonke lindawoni.
Ye, siyabona ukuthi uMeghan Markle umuntu omnyama kuzobuya-ke ngale phela i-royal family. Siyazi ukuthi usesikhosini sibili, kuyahambelana khonokho.
Ye, kathi vele umhlaba esesihlala kiwo Dube usuyiwona lowo oyimitshado ehlangeneyo ngama-mixed marriages.
Ye, isikhathi Dube, siyabonga kakhulu. Ungathinela kusasa Dube. Ye,
Sengalihlukani nanzi ebesikhokhela indaba lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwethulela uZulu usuku lokhetho oluzayo. UPrince Harry utshata lo Meghan Markle wawele Melika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisa wonke isitulo.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.